Alokhu ikuganga sibili kwabantu abaxhwalileyo bayakwazi phela ukuthi abantu abase diaspora inengi lakhona babalekela udubo olomkhonomi kumbe udubo lokuhlukuluzwa ngezepolitiki kungathiwa kabavote vele abasozi bayivotela izanu nxa izanu zithi kuqale kukhitshwa ama-sanctions balamanga bafuna nje ukudinga indlela yokukhipha ama-sanctions kodwa bengasoze bagcwalise futhi bafeze isithembiso sabo ngenxa yokuthi sebezamile konke ukumatsha ukusebenzisa dakhi lezindlela ezijiyeneyo ama-sanctions kawahambi sebezama ukusebenzisa abantu abasediaspora kodwa iqiniso siyakwazi ukuthi umuntu osediaspora vele kasoze ayivotela izanu lezanu uyakwazi khonoko yikho nje hayi butsotsi ababenzayo ama-sanctions vele wona kafakwa ngabantu abasediaspora izanu uyakwazi ukuthi kumele yenzeni ihloniphe amalungelo oluntu ihloniphe ukukhethwa kwabantu lento ezinye ezishiyeneyo ukwenza ukuthi ama-sanctions akhitshwe kube lama-polical reforms lama-security sector reforms lamanye nje ama-reforms okumele abe khona yikho kuzakhipha ama-sanctions lokho okunye nje hayi ibugwelegwele nje kucatha ngomunwe
kukhona yini abangakwenza abakwamanye amazwe lapha
nxa befuna ukuvota kabadinga amacebo okusekela laba abaphikisa uhulumente baze bawine ukuze kungene uhulumente ozabanika ilungelo lokuvota akulanto ngitsho le yodwa esingayenza singabantu abasediaspora ukuthi sivote kumbe uhulumente aze asizule sivote ngoba uyakwazi ukuthi siphandle kwelizwe nje kasimthande esingakwenza ikubumbana njengabantu abasediaspora kumbe siyafaka imali sisponse ama-polical party esibona ngani angakhipha izanu nxa sisiyekhethweni sibanike imali ezwayo sibili sitshele laba simakhaya khona ngale eZimbabwe esiba sibawondla ngemali esiyenza ngapha ukuthi imali leli idlayo leyi lidla kodwa mhlawumbe siyavota hloniphana imali yethu kunesidubekayo esilisapotayo elingavoteli laba abenza liphile ngokuholelwa njengenkukhu votelani abanye yikho esingakwenza idiaspora ile power yokusekela ama-polical party ngemali langoku-influensa abantu abasekhaya ukuthi bavotele okunye hayikhona idoti lesiyibona kuzana yiyo kuphela indlela engathi idiaspora voti bekhona.